EZimbabwe kusadingeka kakhulu ukuthi kuhlonishwe umthetho, kuhlonishwe amalungelo abantu, ilungelo lokukhuluma ungethuselwanga, ungasozibotshwe ngemva kokukhuluma, ilungelo lokucabanga lokho okucabangayo, ilungelo lokuvota ukhululekile, ilungelo lokuthi ube ngumuntu ube lesithunzi sakho. Amalungelo ayiwo aqakatheke kakhulu ukuze umuntu abe ngumuntu, awakagxili ngendlela efaneleyo. Lanxa iconstitution yeZimbabwe iwavikela kahle kakhulu, kuyadingeka ke ukuthi laba basezihlalweni bakwenze kube ngumkhuba, bakwenze kube lisiko ukuhlonipha amalungelo abantu, ukuwaphakamisa, ukuwakhuthaza, ukuwavikela njalo kuso sonke isikhathi, kungakhathalekile ukuthi umuntu wakhona kuleli qembu mbu kuleli yaqembu.
Ngenxa yokwenzakalayo lokhu eZimbabwe, kuqakatheke kangakanani ukunanza usuku lolu?
Ukunanza usuku lolu kuhle kakhulu ngokuba kuba lithuba lokuthi sike sihlole ukuthi sesihambe isibanga esingakanani ekuhlonipheni amalungelo abantu, sisilela ngapi. Nxa siziqathanisa thina izenzo zethu, izenzo zikahulumende, izenzo zamapholisa, izenzo zezakhamizi nje zizihambele emgwaqweni, nxa uqathanisa lamalungelo avikelwe yi-constitution, lamalungelo abhalwe ngaphansi kwemithetho yomhlaba, kusipha ithuba lokuthi sibone ukuthi yini okufanele siyenze. Ngakho ke kufanele lolusuku abantu balithathe ngendlela enkulu kakhulu, bahlolisise, bazihlolisise, lizwe lizikhangele esibukweni, libone lapho eliselela khona, liqondise lapho eliselela khona, libambe lapho libambe kahle khona, ukuze ngemva kwakho konke sibe ngcono kulalapho esikhona namhlanje.
Lonyaka i-United Nations kuthakazelelwa usuku lolu ikhangela kakhulu udaba lwe-artificial intelligence ukuthi ingaphathisa kangakanani ukuthi kube lo mbuso oqondileyo. Nxa sikhangela ke eleZimbabwe, singaphi ekusetshenzisweni kwemitshini yakulezinsuku kumbe i-artificial intelligence kulolu hlangothi?
Asikafiki lapho esifanele ukuthi ngabe sikhona uma kusiza ku-artificial intelligence kumbe imitshini yakulezi nsuku. Ngakho-ke kuseselethuba elihle kakhulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lingasebenzisa lawo mathuba e-artificial intelligence ukuthi lizithuthukise, kukhule ezomnotho, kudaleke imisebenzi, kube lula ukuthola ezempilakahle, kube lula ukufunda, kube lula ukuthola imininingwane, i-information, ulwazi, kube lula ukuvikela amalungelo abantu.